ibandla likhona liyaphila. Ngibuye njalo ngitsho ukuthi kuliqiniso ukuthi kuke kwaba lokukhalakhala ngento ezimbalwa ngemva kokhetho. Sinanzelele njalo ukuthi ngemva kokhetho vele kuyafana lokufelwa. Abantu bake baphembele badinge ukuthi kambe lowo othonileyo ungabe udliwe kuyini. Into ejwayelekileyo isikhathi esibuhlungu nxa lisukekhethweni kakhulu nxa lenze umsebenzi obanzi lasadalala linakana ukuthi mhlawumbe elikwenzileyo kwanele ukuthi abantu abakuzwisise ngani baliphe usekelo ngokulivotela. Nxa kungasaphumanga ngaleyo ndlela kuba buhlungu kakhulu, ikakhulu kulabo abangamalunga ebandla kade belisebenzela ibandla, babe sebebona mhlawumbe lokunye obekungakhutheka nje ngakwezinye izikhathi ngoba kuyinto mhlawumbe engakhangeleka ngani ncane, kodwa ngoba ngobuhlungu lobo bayabikhonelisa isiba yinto ebankulu ngoba abantu basesimeni esinzima. Ibandla liphakathi kokukhulumisana labakhokheli izigaba ezijiyeneyo kusukela ama-structures wonke aphansi, sizama ukulungisisa lokuthi sithole kakuhle kuhle imicabango yabantu lembono yabo. Sinanzelela njalo ukuthi nxa sisenza lokho suke kwabanye kube sokube ngani ibandla lithule ngoba liqiniso ukuthi kalisaphumi kakhulu kumaphephandaba, aliphumi kakhulu ema-radio enda kuma-wireless. Lokho kwenziwa ukuthi esikwenzayo kulesi sikhathi akulantatheli izindaba kakhulu. Ayisikho lokhuyana okuthiwa ngama-program a-public mhlawumbe abuthanisa abantu okwenza kube lula ukuthi abantu babuye. Sisakha sisathule njengomlilo womquba otsha uqalisa ngaphansi, uthi ubona sokulelanga liphezulu usuqedile ngaphansi. Sizama ukuthi mhlawumbe sibambe izifuba, inyembezi zendoda ziwele esifubeni, sakhe le into ithi nxa isiphuma ibe yinto isiphuma sesikhangile ama-correction, sikhangele ukuthi pho sakhuluma sasebenza sabhoda kanti ingabe yakhuthakala ngaphi.